ukukhona nqa ukuthi bayanaka ukuthi khona izaphu yaye impini sithi khona amandla kaye ezabelweni i-devolution of power kube sokuthi i-proportional representation bese sikhuluma ngendaba yamalungelo abantu lokuthi khona kwavunyelwa 61 people's caretaker council ukuthi noma kungaba nani nani ibize elokuthi zaphu alifanelanga ukuthi lichithwe kumbe lisetshenziswe ngenye ize iposition ebisizakwazi namhlanje mtambama nxa abadala sebevele lapha bavele bebizwe khona
abafuna ukuncintisa bafika i-80% ezinye indawo zelizwe lisithiyeleni
asizithiya nanga indawo belokhu besabuya but osinako okwakathesi is more than 80%. Amanye ama-political parties baqakathekisa abakuthi khona ama-primary elections. So thina into esiqakathekisa kakhulu yikuthi sithi hayi kasiyenini ebantwini sibe sesithola abantu abantu laba sibe sesibona ukuthi ngabantu abalikhredibhilithi.
Umnumzana Dabengwa kulomhlangano uthe abantu bengazihluphi ngokuthi inkokheli zomvikela ama-service chiefs awasoze emukele onqobileyo. Ibandla lakho likwazi njani lokho?
Ubaba uDabengwa une-experience. Kusukela esempini ngama-60s kusekungena ngama-70s. And njengomunye owake waba nguminister of home affairs into eqhakathekileyo yikuthi khona i-constitution ikukhona ofanele ukuthi kulandelwe ngama-service chiefs lawa ukuthi hayi madoda lina lifanele ukuthi lilandele umthetho kunje ngesikhathi sikaSmith wayevele ethe khona hayi mina nxa ukuthi ama-terrorist angaba khona hayi mina I'm not going to salute them kodwa-ke kuthe khona after ama elections ka-1980 sisithole ukuzibuse he was the commander wama defense forces and wayevele esesaluta wona ama-terrorist lawo so lokhu thina sithi hayi kukhuluma nje okuyize but nxa sokukuthi sokukhona bavele bafanele ukuthi balandele imithetho.